Ya, into ekhona lapha ukuthi singakhangela idolobha ikakhulu iHarare neChipinge. Kule ndawo lezi esingathi ngamaxhaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu. Kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho-ke kakhulu amalungiselelo aneleyo njalo abantu bafunda ukunikwa nje indawo ikakhulu ngendaba ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana, izindlu ziyagcwala amanzi. Kugeleze kungena ezindlini abantu becina kwesikhathi kuthuma phezu kwemagala kusifuna ukuyafika emadolo njalo le-drainage system ekhona i-very poor akusela drainage system esasiyibona kudala leyami so kugcina iy'ndawo zisiba flooded njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasisa ngoba nto yabona ukuthi nxa sikhangela indawo ezingathi ziyinhlaphozi abantu bayakha kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu zayo ziphansi kakhulu izulu lingana kakhulu amanzi angena ezindlini
manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi
ya ngeripoti esiyizwileyo kuthiwa kulo ntombazana oyedwa ofileyo kodwa kasikakhonfemu ukuthi kuliqiniso na njalo abantu abaningi balahlekele zimpahla zabo eziningi ngoba kwagqekela amafriji osofa amatafula konke kuyabe kusemanzini kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekele iy'ngubo zabamanzi kodwa singakhela kakhulu ofriji i-furniture lamasofa kungangenwa lizulu kuyawonakala kakhulu umonakalo wakhona uyahlupha ukuthi ulungiseke abanye kuyagcina sekudingakala ukuthi bathenge okutsha
manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimeleyo
njengabantu abamela izakhamizi ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona kawubengelwanga yibo so sizazama ukuthi sibe sikhulume nabe council ukuthi sibone ukuthi nodobani angabalini abangaluthola kodwa sibezinye inhlanganiso ama-NGO abancedisayo lapho nalaphana ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bacine beswela indawo zokuhlala bayakhuphulwa bayehlaliswa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe nganeno babe sebebuyele ezindlini zabo kodwa uhulumente hhayi kasika akulancedo esilizileyo asewabenika okwakhathesi.